sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebail ukuthi zikhululwe. Siza kuzwa eziphathelane le-COVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-vaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba bantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini, okumuntu sayi-check i-BP.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa uMzana Thapiwa Nashechi Rika lo Nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye wazo umnumzana Liam Kanenka, zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makhomborero Haruzeveshi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Ngesikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane le-COVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi emaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zisithi azikaboni umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisoze zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodop Ndlovu, isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South, uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, hayi lathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwayi simanga ngoba wayesegoqelwe ngamaselotephu kanjalo ukuthi hayi ubulewe yi-corona kodwa thina silo bufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona, ngingakayiboni emehlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngifikela into engingayibonanga. Angifikeli into engakayiboni.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ezamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hayi, mina le jekiseni angiyeke ngiyithathe le ngoba angiyeke ubekwazi ubona ijekiseni le inawo umkhuhlane lo ayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ubona lo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke unababa abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Ngato, isakhamuzi semagedleni eGwanda North, uthi yena ukholwa ngokubona
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labezemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kuleviki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandle lokuqala ezansi emandebeleni. Sixoxelwe unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emandebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedlula 300 but kunzima ukuthi ngithi inamba yami iyanele na ngoba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa inethiwekhi ingabambi kuhle besingayitholi. So sikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhlaka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo yiwo azabe seqondile.
Uphinde wathi okunye okudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi li-Jackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ilayo izinqubo zayo ezijoyo ukuthi abangabe belalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangela abantu abarethu ukudla le minye imithi. Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check-i BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednico Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe li-Jackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele isibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlolwa ukuthi lolu hlelo luhamba njani. EleZimbabwe lisebenzisa i-Jackson esuka kwele-China ehlobo lwe-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulewe ligciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo ngombimbitho nakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19, umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakoBulawayo leMathebeleland zithi zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa utshele uZulu kunumbuthano ukuthi iJackson bangayesabi ngoba ibulale njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Uthe isibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle owahlatshwa ngeviki ephelileyo njalo olokhu eziphilele.
The Vice President of the Party, Vice President of the Republic, has said to Jeff, he's still here when I'm gone.
Ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama-donations akhe e-vaccine kulandela azithumela ngeviki ephelileyo.
And thank the people of China, government of China, good fellow China.
Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu wakoBulawayo ukuthi uthubo lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo ototi ziyathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
The commencement of work
umsebenzi wokudonsa impompi engamakhilomitha angu-245 usuka kugwayi Shangani uqalile njalo ukhangelelwe ukuphela ngo-December ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo seMathelen North, ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu kakhulu president ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo legwayi Shangani Dam le pipeline esuka egwayi Shangani siza kobulawayo kwakhulunywa ngabo-1912, but nge-new dispensation kababa uMnangagwa nanku izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-groundbreaking ye-pipeline about 245 kilometer i-pipeline yabe isuka egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi kobulawayo.
Unkosazana Judith Ncube, umphathintambo obona ngokuthuthukisa kwesabelo sakobulawayo, ubonga amanzi azanceda izakhamuza kobulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthabo okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zinezi ziyabe zithontela zingenisa kobulawayo, izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulomcimbi wokuvula kwezibhorane njalo ugcizelela amazwi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakobulawayo, uhlelo lwe-Epping Forest kanye lwe-Rochester Farm Aquifer Project enyama yendlovu lubhujile. Kutsho ukuthi Epping Forest soke ngezelelwe esingathi 10 megaliters zamanzi azobuya kobulawayo, kanye lase Rochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya kobulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi le yasuka eZambezi sengathi engahlale khona bese sithele nzima kakhulu kobulawayo.
Nesibanda andukubonga indaba yamanzi lapho esifikile kithenyama endlovu, sizathi ukulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukuba ngabolova.
Mina ngu-Eleni Sibanda, sithanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona lathi sikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi suka kuZambezi siya kobulawayo olamathebeleni Zambezi Water Project lwaqala ngomnyaka ka-1912 kodwa ohulumende abedlulayo abaluphutshisanga. UMongameli Mnangagwa uthe uzawuba umkhokheli wokuqala ukulufeza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi, abantu bathelini bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 inyama yendlovu, igaba ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umzilikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe, ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo, yikho ephethe abantu balesi isigaba ngochuku, njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiyiqhubelaye.
Sakubona dadewethu Mamhlanga, nombiko ke oyiwo omqoka engoletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo, balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khonale ngenxa yabona laba bantu, kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngitsho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukutshintsha baphume phakathi kobugqili, enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo kabatshintshe. Nxa sebetshintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo, sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela, ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi, kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo, kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale, akumelanga kusengele ngapha.
ayisiyonto yokulwa indaba eliqiniso.
Isizwe sakumthwakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le imbiko oyethulayo.
Ye, abantu bakumthwakazi bayalalela kakhulu futhi. Nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulayi sasimeme umhlangano eLarch City Hall. I-City Hall yagcwala phansi laphezulu laphandle singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV. Singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhla ka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo e-Trade Fair babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi ngokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo babelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika 50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nansi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baye emakhaya sengibacelile bayalalela ngiyakwazi.
Sesikhangela lona udaba lobukhosi induna lezi ziyavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo.
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye uMnangagwa benza intando yabo intando kaMnangagwa lanxa bengayifuni ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimela inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale lokhu inkosi ekufunela abantu labantu abakufunela inkosi kwakusetshenzwa izo izinduna lezi isizwe sivikeleke. So azila mandla azowodwa ukuthi zizenzele lokhu zone zikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza ke imelele abantu isizwe sihlupheka ngoba kuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela because of the issues of victimization. Angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya. Abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona ilapha lapho esikhona sonke ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho. Ngiyabonga mhla.
Lowo ngumnumzana Rafael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzelekazi wesibili sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lowesendo lakwamzilikazi umnumzana Abel Khumalo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris, ngiyabonga ngokungena ehlelweni.
Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela esigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele ungasichasela nje khona.
Ye, wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Abantu ababuya eBinga, amaNambia, amaTonga, bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni, siye ngale kubo Ntabazinduna kulamaXhosa, siye ngale kubo Lwagwelo kulamaNdebele, sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu, sibuye ngale kubo Zezani, siye Big Bridge ngale kunamaVenda. Sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yi-umbrella. Sonke siba ngaphansi kwe-umbrella okuthiwa singamaNdebele, irregardless ukuthi sikhuluma indimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha, yathi fika lapha ukuze kumthwakazi esithi Zimbabwe, yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesindebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu, ukuthi kusize kuthiwe singamaNdebele kwasukela kuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamakhalanga, singamaNambia, singamaTonga, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaVenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni. Kukho sibukaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wasibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, uma ngibona umuntu obuya eBinga ngibona iNdebele, uma ngibona umuntu obuya eBinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, uma ngibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesiShona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isiShona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathebelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange ibandlulule muntu, yabambanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi, si-understandana, siphanani ishukela, siphanani isawudo, singabantu banye. Vele thina randa ubukhosi bukaMzilikazi asisange sabandlululana. Inkinga nje yisitha esesingeni le kithi thina ebantwini besiNdebeleni, ukuthi sesibandlulolana, sesibizana ngamakhalanga, sesibizana ngamaTonga, sesibizana ngamaVenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka mthwakazi, vuka mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Abel Khumalo ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.
Ngoba bakabasayina thukuyakwejisa lapha abakwejisa khona, basiyakwazi ukuthi omama yibo kakhulu abajayele ukuya e-church. So abantu abaningi izindlu eziningi sebetshona behleli endaweni eyi-one, so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income, ikakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rates abo, abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini, abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo, ngoba even ukudlala abantwana kabasayenzi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi. And angithi lezimfeni abantu kathe sakusahanjelwana njengezihlobo, so ku-affecte ngingathi phose izinto eziningi ilife, impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga eliqansile kakhulu lona lele le-GBV, liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini, bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala?
I-challenge ekhona yikuthi omama abaningi bayabuya bezo-withdraw ama-cases aba babe bewa-reportile. Lokho sikutsho ngoba umuntu engaya reporter nxa ese withdraw case, amapholisa akawasavunyela ukuthi beba commissionele, sebephenduka back to us ama councilor sesinjani sesisayi sesiba commissionele affidavit ukuthi use withdraw case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani, izinga langikhona lokho ephethe liqansa kakhulu, obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelela ukuthi amanzi akasilele, labantwana sebetshona behleze ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo, kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo, ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayini lamanzi, uzalayini lamanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokho esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awatshe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana, a girl child, nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22, izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasayi esikolo. They spend most of their time bemelela amabhawuza, besiye ezikotshweni, besiye emthonjeni, and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyelele endabeni yokuthi even ama youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisa lensango, ama drug abuse, into ezinjalo nje. Abantwana sebebevaba exposed kakhulu ezintweni ezinjo ezinjengazona lezo, ikakhulu a girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansile yabo Bulawayo.
Ngesizwe umculo kazinja ziyamluma ecula esegole.
ukuziphetha ezalamuhla ngesikhangele ebezikhokhela. Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselele. Ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumente weZimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.